kulezi nsuku baba unkomo ngathi nje kwelakuthange yikho la kuke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zaphuma zangena isidak ushouthi ngumbiko osuthole kubabudule onguranger kucebisa abantu bakombimba ngaluthi special abathi ezinkulu benanzelele mazisi yakhona ngahle ngoko sukuzwileyo nje namhlanje kulamahemuhemu nje wawukuthi ungani emlageni bekule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
bavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sibabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenze njani zitshiswe ngoba iy'nyamazana lezi zingabe zilobhofu kodwa ke nkomo uyazi ke ithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isisile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba
baba unkomo eqinisweni ingalitho hayi irecord yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki kulo munye baba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu kayazi lokuthi zadlelwa ngakwaphela nje kanjalo so ngathi close to abo 20 something asubeke nje sithi 20 something